kwenu boni njabulo abazubuhle kephi khona indaba yabisenhlizweni kwenu boni njabulo abazubuhle kephi khona indaba yabisenhlizweni
siziyo yami balisa njalo siziyo yami khala njalo siziyo yami balisa njalo siziyo yami khala njalo siziyo yami siziyo yami siziyo yami siziyo yami when one in jabula baba subuhle get the cone in daba that we send she when one in jabula
Phoenix.com.